Ama-Doctors for Human Rights ngabe kuthiwa athenje senza khonokho ayenza elendlela kade seyenza njengama-commission ehlangana labantu besizwe ukuthi abantu bonke bathini kube yibufakazi ukuthi into enjalo sike iphumile sike ebantwini.
Ucwaningo lolu abalwenzileyo luyahambelana nalokhu anokwenziwa i-Catholic Commission for Peace and Justice kuze kube lesikhathi lesana sokubulala abantu ngobhuqazo yokugrawund. So siyabona ukuthi sibili bebekhuluma labantu bejula into ezinjalo. So ke kodwa kube sikusuba labantu abakubutho labapholisa abathi hayi ibutho azange lidubula abantu. So khonoku kujoni nxa sokulokuvezwa into ezinje.
Ye ibutho nxa besithunjala abesibuthweni asithini thina bathe befakaza laphana futhi njalo omkhulu wamabutho uthena kungcono bakhangele la loko waphuma kobomabonakude okunjeg ama-television lani lani okwakuphuma kubo-CNN nakubani bani kudlalwe nje kuhle kukutshengise lokho akungaphuma khona iqiniso elipheleleyo ukuthi nanguyani umuntu ekwenza ukwenza engubani emingaphi inhlambulwananantu asuka lapha bulimaze umuntu akulanduleki kulo yabekwenzile nxa kukhanya njengoba kwaphuma la kumabonakude noma ngubani owakwenzayo kuzawasobala kuphuma egcekeni.
Singathi-ke i-Doctors for Human Rights leyo bona nzani ilungile yini manje ukuthi iphume logwalo olujulileyo kangaka?
I-Doctors for Human Rights ngingathi mina Gibbs into ekhona yokuthi ekwenzeni khonokho lakho bebemelela bethi xa besenza khonokho bethambe mhlawumbe imibono yabantu kube yinto eyaziwayo ngoba mhlawumbe abanye abantu njengoba kade sikule nto zomba ngazo lezi zikhanya zingaqondakali zinje abanye labo bangaba namaqhinga Gibbs okuthi bathuse leyi ndlela belengxenye yabo bayisekelayo ukuthi beyiyo ukuthi okufumaniseka iyo lo mlando ukuthi eyiyo yabulala abantu. Kodwa-ke nxa babekwenze kusensida kunjalo kodwa-ke silalele futhi lakukomishini abantu athi into kade zikhulunywa ngabantu mhlawumbe kungaphasa kuhambelani lakhona kade kukhulunywa ngabantu ezindaweni ezinye lapho kade kuthele khona abantu abakukomishini ade bekhuluma kodwa benika nje imibono ethiyene kodwa lakhona kukhuluma ku-Doctors for Human Rights kukhona kube kuthontela kuyakhanya ukuthi izinto ezinyade zikhulunywa ngabantu. I-commission layo indana izakupha umbono wayo ngemva kokuthi siqedile umsebenzi njengokuthi isiphutshisa nje umsebenzi iwethule nje kumongameli. Kuza kuthi-ke umongameli laye njengomuntu owabumba i-commission ebese siba ngumuntu njalo laye kibsozaba le ndlela yokuthi abantu laba bathiwani okudinga ukuya kusemthethweni kwesekusebenza ngomthetho amadala ezomthetho abasekusebenza afumanisekele bela macala njalo njalo bonabo bantu balomlando wokuthi basuwe lawa abangabanikazi babantu mbele abathile basuwe labo abathe abalomlando wokuthi hayi bakwenzayo bakuwenzayo lokhu obabangele ukufa kwabantu.